Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abebandla le EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe.
Ti indaba yokubhikisha kwe EFF masiku hlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe. Mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba EFF ihlala nje isisho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude Al Jazeera uthi umfanekiso wedokumentari eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isiza kusakazwa kule viki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhathi lezepolitiki inqabe kuzana uPF kuzayo ukuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lomsindo njengalokhu kade ucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Butholezwe Nyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Migrant Workers Association in South Africa.
Ayi mina ngokubona kwami sisimbona ngathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban, ePretoria, eSandton bekunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa yi-EFF. Njalo ngike ngahamba nje lapha e-town ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kunyokuyi-town inyana okuncane okubizwa kuthiwa yi-Kempton Park bebevalile ama business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho e-South Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibona ungathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho e-South Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze bazi express bebonise mabe ngasuthiseke ngezinto ezithile qhubekele phambili bengene estrateni kungela mpolisa o isocha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so ikwese kubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa ukuzalungela abeZimbabwe njalo nxa sesikhangela ke singathi yireaction ngesingisi kahulumende lebandla leANC baluphethe kuhle yini loludaba
ngokubona kwami sisimbona ungathi indaba ye yokubhikisha kweEFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba iEFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi balethemba ukuthi uma le mangelini langa uzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma obe accepta ukuthi indaba yokuhamba indaba engaqondana nobani nobani ngelinye ilanga ama-South Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba aye kwamanye amazwe i-ANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo wokubhikisha kwe-EFF akuzange kwabe yimpumelela mna ngokubona kwami mbona ngathi hayi asiqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kwabe yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yikuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uCyril Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uCyril engayehlanga esikhundleni i-EFF ithe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasePhalaPhala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uCyril labo abadla naye so hayi bona ungathi ukuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu nge-politics noma nje lapha belwa democratically bengalwi physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana abutholezo nyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg kwele Zimbabwe kwake kwaba lokutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tswangirai esakhokhela ibandla le-MTC kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar we-Al Jazeera uthi umfanekiso ohlobo lwe-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuleviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 PM. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa laba osomabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo we-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi uMnangagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangeleleyo ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabosomabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, bajontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuyebiwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelela ukuthi buvezwe, kuzancedise kuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezukuphikeka, izabe isisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu lencube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende weZanu PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yokuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amaqembu aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba ababusayo losomabhizinisi abasebenza nabo bale nkohlakalo badiliza ilizwe nge-corruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangiboni ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho. Kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo, ikuvezele umhlaba wonke.
Ubonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexotshwa umsebenzi yini? Kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption, bale nkohlakalo, baza kwenziwani? Kuza ngokuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuzanu PF, kuza ngokuthi bakuyiphi faction, kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni. Siyafisa ukuthi kube njalo, kodwa akwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi, lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abale nkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice, njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo. Kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belo kwenza okuthile nge-corruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa, kusengenziwa lokho okuthiwa yi-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi kuthiwa akula bufakazi. Ngakho ke sisezabona sekusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho, ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, ikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 lowesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana kulokho kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo etsholotsho emzini kankosazana Patricia Dlamini olingcwaba lalaba bantu emkhonyeni line etsholotsho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esetsholotsho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust le ibhetshu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka 1983 uthi ucela umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President sicela udubo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke makusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi babulawe lana abazali bethu sivuzani imibuzo asiphendule asitshele imbangela lento ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye wabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. Idistant mina babedinga mina ngileli lisotsha ngisemsebenzini 23 Infantry Battalion emtoko. Yimo oqala iami ibattalion yakuqala yahlanganisa amaamu omathathu izana izipra irotija front kodwa ngapha kwakudingwa mina but gata ngimangaleli nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane weibheji likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe engabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa kuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle ikuthi ngabe uhulumende uyadeclare whole day kwakho memorial hall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into yenzakalayo imbi wonke umuntu oyenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngeGugurawundi.
Into emfuna ukuyiletha ukuthi vele khona okokuqala udaba lolulizwa abadala luyakhulunywa emanyuziphepheni luyakhulunywa kumaradio ukuthi izinduna zihlangene lowhead of state zikhuluma ngodaba lweGugurawundi. So kwaphuma amaphepha amanye athile encane engazayo luwabonelile. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolu gwalo kulama views phakathi kwalolu gwalo ukuthi lina lithini ngoba lapha kulabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even weseCholocho oyedwa osekwabuza into yethu emahoteleni edrobheni lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlangano. Kodwa into enzalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalichiye egcekeni ngoba lesi yisedefining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga lezi Veterans Trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi.
Nxa obaba bebehlala bebengakazi basikhumbule angazi ukuthi kuyini imbangela ngoba sisilwa sasindawoni kutheni kanti. Ngithanda ukucela ukuthi zinduna zakithi liphakamisele iflag lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe inkokheli zomdabu inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla okholo lezombusazwe iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isiga lesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. ibandla lezanu PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars kuthi ele MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebillion 449 million dollars. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla lezanu PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini 99% babe lamaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani batsakazi ve studio 7 ayisiyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodengela amanzi eZimbabwe yonke kathesi ngathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthiwa kule cholera ngapi ngapi icholera yona le idalwe ngamanzi. Ungabuza umuntu oseHarare kathesi uyakutshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi but abantu beMRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodwa ongela amanzi khampena nini kuhle lokhu kutshona liroba abantu lithi yeka bavoteli MRP bengavoteli MRP yonke into iyalunga likhuluma amanga nje. Ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi into ngiba nje izanu PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama elections sizolibuza kwampana koBulawayo. Selimsweleni ukansila kodwa libhizi likhuluma ngeTriple C. Yekelani ukukhuluma ngeTriple C, liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo iyo yodwa engela amanzi, iyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ngazi uyefollows bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. Uhamba uye eHarare bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. Uye eMasvingo bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. But lina selisenza ungathiwa ye iBulawayo iyo yodwa efile. Uye eHarare kungcolile. Yikho kule cholera kathesi. iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilonge ikhuluma nge-TCC. Abantu beZimbabwe into abayifuna ukukhipha izana uPF liphuzile vele ukukhuluma nge-TCC into okumele ibe yazi. That's why libona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu but kusukume abantu abaningi kakhulu abantu ngencwadi befuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele ikhipha izana uPF. So lina into eliyikhuluma lidlala ngesikhathi campaign nanini nje likampeni libandlaleni lihlukane lebandla le-TCC
ku studio 7 studio 7 njani lonke basakazi bethaba hlelise trailing dabe zimnandi ukulibingelela ingakade ngacina ukulibingelela
mahlabezulu sanibonani balaleli kungena basakazi be studio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, okhulumayo lana lichakwane elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelase Plumtree ukhanyani Ncube. Yeah, ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kaMnangagwa nokuvakatshela isonto lele lasekezi uthi kona ufike wabanika imali wabanika nemoto nyane ezimbili bakuthi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna imoto and so forth. Laba bantu badlala ugame umacashelana. Into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe kuko konke be create amathuba emsebenzi and so forth. Kunalo mdlalo lo fetja lo ohlala abahamba beudlala lapha benika abantu izimali lezi moto and so forth. Umdlalo lo mase behlule ile kuphatha izwe kabasarende kube iphasidayiza banikeze omunye umuntu azame naye kubonakala ukuthi uzophuma nani. Angibonge sihlobo zenkosi amen kuleyo ndawo.
Amagumba amane omhlaba njani kuphila lonke kusitudio 7. Ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha. Ukhomisa kungazwela abatwa bethu ngoba ngawe yazwela abatwa bethu ngamatisha yaholy smile ngoba amatisha yiwa wonke muntu udlula phambi ezandleni zika teacher. So labo bona ababusayo sibebuthele umnotho kibo badlule badla phasi kwa teacher. So teacher mna yamangala ukuthi ugovernment ulwane lama teacher ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu. Uma mayenganika ama teacher kusho le mfundo yabantu bethu kayikho ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle yikho bengalandaba le ukuthi beholise ama teacher bebancinga ukuthi befundise bekhululekile. Anyakhala kakhulu ehulumende yakithi bona bayanikana izimali bona banikana izimali imali eziningi amayusa kodwa amatisha beyalo kubanika lubona ukuthi hayi igovernment yakithi bakithi asizameni ukuvota sizikhulukhiphi igovernment le hayi igovernment le hayi ubi lapha ndayilazwelo
linjani studio 7 linjani labasakazi linjani. Hayi okhuluma ngivungwenya ngithe Botswana lapha ngithi lapha ngiyadubeka eBotswana ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje angilamali ngena mali ukuthi ngibele ekhaya. Shwa hey lapho ebusona siyadubeka mana sikuni asiyiboni imali. So ngithi laba abafuna abafana sibili abafuna basaba abafana sikuthi abagarden boy lokuclean yard hayi mina ngiyakwanisa vele ngisemncane vele I'm 21 years. 21 years bathese vele hayi ngasebenza sibili ngasebenza sibili sisanini cela insizi shuwa cela insizi shuwa
kunjani basakazi lani balalela hayi siyazibongile sezibongile indaba siyazizwa indaba eziqiniso indaba zeqiniso ezingakhethi hlangothi indaba ezikhuluma hayi ibandla lezano badala bami selidiniwa lihlale phansi kawundi hlalani phansi selidiniwe ke lokhu ukuthi phambili ngezano ukuthi abantu abavotele izano izano vele engcwele ebulala abantu angikwazi ukuthi abantu bakini echurochi bakuphatha njani khona ngapho mabe kukhanyele ngezano yakho le yawona abantu yabulala abantu usizi uma usuthi phambili ngezano sizobuhlungu uma utshumayele zibandla lezano thina emakhaya lapha silamanzi siyadubeka amanzi kule sakithi isibhorane endaweni yaseSilwane sithwele nzima sithwele nzima kuyafa akula sizwe esikutholayo vele sihamba indawo enginde kakhulu siyadinga amanzi inkomo khona ngikhulume siyadubeka kakhulu ogawula ba siyamangala wona umgwaqo silawo ufile umgwaqo babuya bethi bayalungisa betshontsha imali ngababona besithi bayalungisa umgwaqo kule mali abayitshontsha ogawula yikho kuphela abaphila ngakho hayi siyabonga
salibonani salibonani ku studio 7 okhuluma ngoJay Moyo ngajabula iaudio le mayengafundi siyacela kini basekeli bezanpf elithumnanga kuyenza into ezwayo limtshele phela lungise lemgwaqo phela mawusuqathanisa imgwaqo yaseZimbabwe leSouth Africa leBotswana kulomahluko angazi ukuthi wayilina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka tshintshanini phela lepresident yenu liyenza ukubonakalayo bheka umgwaqo osuka bobulawayo usiyenkaya ukuthunjana akulamgwaqo hayi hayi bantu come on man
njalo studio 7 bengithi mina awu bantu izanu nasi sisixhasela kakhulu bakithi kwengindawo ngamaplana angalunganga hayi nomhlitshisi uze abantu nje asingayituphi kakhulu sithule sithi zisho ingcabele ebhokisini lonke ngilinxusa kanjalo bakithi nalapho enkaya siyimele mpela ukuthi uma ibuya seyingcabele ebhokisini asisoze siyekele noma futhi lina lingalihloni lihluphana layo ngithi thulani lithi singathi lingizano kade asezizano ngaphakathi ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu sibingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu ma i-CCC la isiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba ngezigaba besiya ku-election hayi ngiyabonga kakhulu kodwa vele ke ma uyabumele i-CCC kulula lokuthi ukukhankasele iparty ukuthi uwine ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba kepha-ke abantu bezana ukuthi noma besibizwa bathi bafuna ukuvotelwa obelief gawule ukuthi bona ma bekhankasa bokukhankasa bethi bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beyizana upf behlulwa ukonga imali iZimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke e-Afrika isaqathaniswa labo Britain o-British pound bayona yonke le nto beyizana bengakhuzani bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje ilizwe siphatheni kanje abantu so namhlanje ubelief gawule basitshethi bona bafuna sibavotele sibavotelele ukuthi bafuna beqale kuphi le mali ingasingaziwa lothi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngosmith kuze kuyimanje izanu pf ayikho la into zasitshela yona kusukisela kwi-government yakhona kungumgabe sokuwumnakagwa ezilonke izanu ayikho into abangayenzi bazobethatha izinduni ukuthi kuthiwa aziyokhankasela abantu ziphiwe lezo moto lezo akunamntu olengqondo ongavoteli izanu ngoba vele ayikho into ezanu ezatshintsha kuleya lizwe from bad to worse i-CCC ma umntu we-CCC ethi ngizogubha idamu lenzela amanzi kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaligubha lelo damu ngoba kuyakuyinto entsha into endala ngoba into ojabuliswa kugqoka imbatata zakudala esokuthi uma uhamba ngazo uyahlatshwa langamef kuthiwe buyela futhi uyolandazwa kahleni izanu p f abantu bezanwa-ke simele kancane abasimele kancane i-CCC ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavumi ukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe amazimbabweni akhathele kade sehle sinyuke emazweni ayikho impilo yabo aphande ukuthi bevusa ilizwe labo siyabonga kukhuluma ngosidumbu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp ngapha eStudio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.